namhlanje siyabe sidla iturkey, siyabe sidla yona ingali khuni sibili kuyaphekwa kathesi ekuseni. So usually kudliwa nje khonapho ngabo 4 ntambama sesivukele ibhora lethu leli bathi American football, bengqikilana lapha nje ongani i-rugby. So ikwesa besikwenza nje ilanga eliqakathekileyo kakhulu lapha e-America. It's a very special day kakhulu lapha e-America.
Ingalukhoni uyaziphekela ngekhaya, uyapheka unkosikazi kumbe lithenga iphekiwe?
Phela kumnandi vele kuphekwa mnumzana Nkomo, qalisa nje vele izolo. Uyabona i-shopping yangikhona lapho kuthengwa dressing line ingalukhuni, konke vele into zangikhona. Kule special meal yakhona vele okumele idliwe nge-Thanksgiving. So kumnandi sibili nxa lipheka nje oba kunje sokhona apha nje lami ngilezopha la moment ngilenze ukuthi ngiyapheka khona apha i-interview yakhona le simbambelele Mr. Nkomo. Hayi kukholisa sibili, hayi langa lokujabula kakhulu sipheka siyimuli. Yeah.
Lama wine, lama whisky lotshwala okunathwayo konke kuyabe kukhona lakho.
Ungasakhulumi ndoda, khona apha nje vele simelele ukuthi sivuhevule ngenye indlela ongazange ukubone. Njengoba ngijile ukuthi ilanga lokujabula sibili, omakhalen whisky vele sesibathengile konke ama-vodka lapha silawo. Hayi namhlanje sibili siyabe siphomba ukuthi besilayitsha ngamabhara Mr. Nkomo lapha vele sesizimvuthu.
Ikhona yini Glenfiddich?
Hayi Glenfiddich sesa-upgrade phela, sesikutshaya amakhaleni kathesi phela. Imakhaleni yiyo phela vele njengoba usizwa le bizo lakhona vele iyakutshaya ukhale.
Bakhona ongathanda ukubabingelela?
Ngifuna ukuvingelela kakhulu abantu bakithi esilobela ngalele gwelutshena esilobela kokuqapu laphana eplazini. Ye, labo bebele Thanksgiving enhle kakhulu esilobela laphana logogo wami ngale gwelutshena. Omalume konke bebele Thanksgiving enhle ngapho eZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu.